Omunye wabahlutshwa yokuhlala ezindlini ngumnumzana Senzo Chabalala ohlala enkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona but I've been seeing ama queues everywhere abantu belana impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayikela ulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down but indawo esitshesini le especially yempupho landani lokhu ama into esizifuna kakhulu yizo ezishodayo at least ngawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwase ukungena eshopu efike ithathe iziphumele ihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edward Ncube isakhamuzi sakosekusile enkulumane.
Uba ngani sakunokudla kule lockdown ngabe sonke siyayilandela imithetho ngabe sihleli.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labo baba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikele emkhuhlaneni kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini hayi asibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni lathi sike sibona le muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala enkulumane 12 uthi akula lutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, kathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe ukuthi abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown. Abantu balokhele down etown kuphela yikho laba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwayawayela le social distancing yakhona. Yathola abantu betshayana izandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibili imbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sendlini abantwana baya befuna ukudla ngicina nithatha yona le imali ye-business futhi senithiyathenga ama prizes vele wala e-shop ama prizes akhwele okungenziyo ukuthi nga maybe uhulumende ngade efake isandla sokuthi ama prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochako i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isi-$11. So ama prizes akhona aqanise kakhulu so kithi thina sisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathesa sikwazi sinxa sesiyavula futhi siyawoda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hayi abantu liyaxokozela kakhulu lilwisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gcikwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa bathi 2 meters away. Ngoba nxa useduze lo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gcikwane uyalithatha. Njalo uyabuza hlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bageze izandla sikhathi sonke bangagudlani labanye njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.